ukusikhathazeka kakhulu esikuzwa kuphuma eThimane Money West ukuthi kuthwa abantu bayatshelwa ukuthi abayavota ngabantu bezana uPF kuphela. Asiqali ukuzwa lokho ukuthi abantu bethuselwa ukuthi kufanele ukuthi bangafika lapha abafanele bayovota khona. Bakhulume bona ukuthi abenelisi ukubhala kumbe ukuthi babale. Into le yenza ukuthi abantu abaningi bancediswe ukuthi bakhethe abamfunayo kukhetho. Kaninginingi abantu babe bekwazi ukubhala lokubala. Kodwa lokhu bangase bekwenzela ukuthi nxa ukhetho soledlule bangaze balandwa budlakela. Into le esithi thina kuZimbabwe Electoral Commission ngababone abangakwenza ukwenzela ukuthi benze ukuthi abantu bangalahlekelwa lilungelo labo lokuthi bakhethe umuntu abamfunayo ukuthi abamele eThimane Money West.
Likhuluma njalo ngokuthi sokugcwele amasosha lamapholisa enzani kahle kahle ayaphatheka yini kumsebenzi wokwethusela uZulu lokukhankasela ebandla lezanu PF?
Esikuzwayo kuZulu weThimane Money West uthi yena ukubona nje izimoto zonezo kuyabethusa. Yini bengenzanga lutho kodwa bazwa besesaba ukuthi izimoto lezo seziziningi kakhulu kuleyo ndawo ukhetho lolulungakenza kahle. Sikhalaza abasinike sona thina ukuthi babona ingani amalungelo abo asoke ahlonitshwe ngoba sebebona nje izimoto zisiba ziningi kuleyo ndawo. Njalo olunye udaba oluhluphayo ukuthi udaba lokupha abantu ukudla ngesikhathi sokhetho okuyinto engafanelanga ukuthi ibikhona ngoba kuhambelana lokuthenga amavoti okuyinto engavunyelwa yisekelo sombuso. Lokho lakho kuyasikhathaza ngoba ukudla kuphiwa abantu emhlanganweni wezanu-PF ngesikhathi abantu abaningi beswela ukudla kulokukhetha okuthile.